sithola ukuthi akuganyulwa nkuni kodwa kuqentwa izihlahla ngoba ba-target izihlahla ezinkulu basichaya isihlahla basiwise from pants bangasiwisi isihlahla lesiyana basebethatha isigodo saso i-trunk yesihlahla yiyo nje abalendaba la ingatsha lalokhu bachiye okunye khonapho so kuqentwa izihlahla eziningi kakhulu asikhulumi ngesihlahla esisodwa sikhuluma ngezihlahla eziningi ezicentiweyo endaweni yeMazi Nature Reserve kukanti sithe sifika ngale ngokuye endaweni yeBillers sathola ukuthi okunganga ngale kweKami Prison kulezinye indawo emfuleni uKami okuthe ingatsha ezichiywe ziphakathi komfula izigodo ezomileyo zikhona eziwileyo abalandaba lazo bafuna esimanzi bona yiso abasigijimisayo asisafikanga keduze kwendawo yeKami Dam kodwa izakhamizi zisitshela ukuthi lakhona kucentiwe amaphana amakhulu bawaqedile futhi bayathatheta zona lezi futhi ezimanzi izokhanya ingani ezibavusa usinga abazifuna kakhulu
manje njengoba lesithi ngabona ugada bejele abagamula izihlahla lezi lizakhulumisana na lohulumende
yes siyakhulumisana lohulumende ngoba sesikwenzile ukuthi report siphe iBulawayo City Council ngoba indawo liyana indawo engaphansi kwabo sayini futhi njalo kule ndaba zama ranger ezikhona apho lazezingena phakathi ngoba iba babeke babekela bababophi bababamisi sihambisile njalo futhi eforestry sithumezile kuminister okhangele ngezemvelo siphumezile njalo i-report ku-provincial development coordinator okhangela uBulawayo ngoba kuyiba bakhangele phela ikusebenza kwengatsha zikahulumende ku-province siphile njalo i-report ku-Zimbabwe Human Rights Commission i-committee ekhangela ngezemvelo so saphinda futhi sayipha i-report ku-EMA ekhangela i-environment management agency so ngalezo sizathu sesithi thina sesikhulumile lohulumende ngoba zingatsha zikahulumende futhi izwe ezilamandla ukuthi zihlalise phansi onogada laba babakhuze futhi bathi ukuthi wenziweni ukuze kube lokulungisiswa lokulungiswa kwezinto.